umsizi ngoba ungakhangela lo ophethe ilizwe wathi yena ukhangelele isipiliyoni vote. So uma izinhlanganiso zincedisa ukuthi kube labantu abangafika leyo sipiliyoni, ziyazinja, ziyahlukunyezwa. Kodwa ungakhangela inhlanganiso zentezi zonke kazikazi zithi hambani kuyovotela abantu, zikhuthaza nje abantu ukuthi abayibhalile. Kube sekubonisa ukuthi laba abaphethe amandla kwalesi sikhathi, into abayesabayo ukuthi abantu ngokuningi bengayabhalisa bengadliwa, especially intsha. Yikho behlukumeza inhlanganiso ezikhuluma ngokuthi abantu abanjani abayibhalile.
Sehlulekile ukukhuluma lamapolisa, kodwa awuboni yini ukuthi kungaba lesizathu esiqinileyo esenze avimba liconcert?
Akumele kasikho isiyalo singesani, akunasizathu esiqinileyo nje. Yikuthi bayesaba ukuthi akukhuthazwa abantu ukuthi bebhalise. Bona bajayele ukuthi becapitalizing apart, so abantu bengabhalisa ngobuningi bayasebenzisa ukuthi bangadliwa.